Omunye wabathi ukumele umnanga kwakhulumisana labaphikisayo ngumnumzana Hlandla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Nxa bengasemukelekanga kahle kwabomhlaba bazakubona sokuswelakela ukuthi kube lokukhulumisana okuthile. So lokho kukhulumisana ngicabanga ukuthi kungagcina kusenza ukuthi kuvunyelwane okuthile, kumbe kuthiwe njengoba kubonisa ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo we-TCC uthole layo amavoti amaningi, okungenzeka ukuthi vele adlule wona akamnangakwa. Kodwa kuhluphe ukuthi nxa kuhlala phansi izani zabifuna futhi ukuthi salibambe esidukini. Andithi yakhubula isikhathi sikamgabe ukuthi kwenzakala njani. Kufuneka sikhohlwe ukuthi kuthiwa yi-new dispensation, kwenzakala ngayona lani indlela uzabe efuna umdala ukuthi ahlale khona pha. Abe sesithi-ke umfana babe besikelana isinkwa, umfana ethole esincane kule sakhe.
Kodwa umnumzana uTamusanka ubandla le-ZANU PF njalo lakuhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe uthi umnangagwa uzakwenelisa ukubusa kahle kungakenziwa olunye ukhetho lukamongameli.
Iway forward yena lesiyenziwe, abantu beZimbabwe sebekhulumile obuningi babo. Last election sasingela amavoti sesilawo khathesi. Last election kwakuyi-50 point, khathesi kwakuyi-52.6, which shows ukuthi hayi umongameli is gaining i-popularity and abantu abaningi bamlandela. So okumele kwenziwe ukuthi sinike ithuba ukuthi eqedise ama-programs akhe awaqalayo. Asikhulumi akula language inclusive government leyo vela isikhulumi language naleyo. I-ZANU PF isiphiwe elinye ithuba lokuthi ibuse ngabantu beZimbabwe. So ngakhonokho ikwethu kulandelayo silandela ukukhulunywa yi-constitution ukuthi abantu bamele bekhulume, and abantu sebekhulumile. So uyabusa umongameli. Akula lokho ukuthi kuthiwa ama-SADC leaders ayabuyanga. Lokhu kwenza ukuthi i-inauguration eZimbabwe ihlupha ngokuthi alikwazi ukuthi lisethe i-exact date, ngoba labe lingakwazi ukuthi aba-opposition bazahamba yini kukhothi naseli-invite amanye ama-president. So yikujumana nje. So we can't expect many of them ukuthi bebuye. We expected ukuthi abalutshwane bona labo bebuye, kodwa ukungabuyi kwabanye laba akutho ukuthi akula legitimacy, akutho ukuthi ubaba kawinanga. Uwinile, siqhubekela siya phambili.
Ngumnumzana Fortune Mlalazi okubanja le-Citizens Coalition for Change uthi umnangagwa kasoze aguqule lutho kwele Zimbabwe.
Kabala capacity yokuthi ba-revive economy. So abantu beZimbabwe baqhubeka behlupheka. Isikhathi sezulu sesiyaqala, i-patronage yeZANU iyaqhubeka. Abantu siyazi bazaphiwa inhlanyelo yomumbu lama-fertilizer, labo abangabeZANU yikho kuzaqhubeka kuthiwe i-development. Otherwise okunye akukho sibili abazakwenza okutsha, ngaphandle kokubana amasela azaqhubeka etshontsha o-gold mafia lakwezinye indawo nje ze-economy ezisaphila, ukutshontsha kuyaqhubeka. Yiyona ingoma ezahlatshelwa kusiya phambili.
Umnumzana Dabang Nare olandela ezombusazwe ekwele Melika uthi umhlaba wonke jikelele uyakwazi okwenzakala kwele Zimbabwe.
Loba-ke umnumzana uMnangagwa esegcobile ukuthi ebe ngumongameli weZimbabwe, akutshintshi ukuthi umhlaba wonke uyazi ukuthi ungene ngefeja-feja. Ukhetho lwangkhona lube lukhetho lwefeja-feja, lapho okuphume kuthiwa uwinile ngamanani athile, kodwa kungela bufakazi bokuthi uwine ngalawo manani. Ngakho-ke yindoda esebunzimeni ngenxa yokuthi abantu abamthembi. Kuthi-ke labo abamsebenzelayo kuZANU PF kuyamele begide kakhulu, begide njengestandard ukumthabisa. Bebe lokhu bemkhumbuza ukuthi wanqoba, loba nje umhlaba wonke usazi ukuthi kanqobana. Eliphikisayo ele-CCC kukhanya lizazama ukuthi liye ku-SADC la-AU. I-SADC ayikalethi i-report yayo yokugcina, final report, etsho ukuthi ukhetho lwahamba njani.
Unare uphinde wathi kukhanya engani inhlanganiso ezinjenge-African Union seziphelule ngamandla ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
Kukhanya umpresident Hichilema weZambia umeceleni, yena ufisa ukuthi kwenziwe izinto ngendlela ehlukeneyo. Ubunzima nje ukuthi i-SADC le-AU yasaqinanga kangako. I-Nigeria ivela kuma-elections ukhetho olwaba lobunzima futhi u-President Tinubu wangena laye kungani kangenanga kuhle. Kuthi-ke ele Goli i-South Africa 2024 ilama-elections. So asazi ukuthi bazayenelisa yini ukuthi zingenele endabeni yeZimbabwe. Kwele economy angiboni ukuthi kuzaba khona ama investors abuye egijima. Ngenxa yokuthi nxa abantu besithi kutshontshwa amavoti, abantu bacabanga ukuthi le mali yatshontshwa. Ngakho ke kuzaqhubeka kugejwa ilithium, kugejwa igolide, kugejwa iplatinum. Yizo izinto engxenye ezizaphongunceda i-economy.
Awaziwa ukuba kuzakwenzakalani eZimbabwe kusukela izolo uMnangagwa agcotshwe khona ukuba ngumongameli weZimbabwe. Abaphikisayo baqhubekela phambili besithi watshontsha ukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.